thina njenge-athusi sizathanda ukuhalalisela abafundi abayenze kahle ku-O-levels. Kodwa-ke okunye engizaqala ukuthi ngiqale ngakho ukuthi thina lokhu kwabhalwa i-O-levels kwaphuma imbiko yokulikha kwamaphepha saba mgcwele. Lanxa i-examination isibhaliwe sasigcwele ukuthi i-ZINSEC yenze i-rewrite yama-examination, sikhangele inani labantwana ababotshwayo bese siphinda sikhangela ukuthi ababotshwayo labana ngababanjwayo abangabanjwanga-ke abayenelisa ukufinyelela imibuzo. Lanxa babekwazi ukuthi imibuzo ye-examination kumbe njani, kodwa-ke sasikubeke emgceke.
Iziphathamandla ezemfundo zithi kungathi kulobubelo nxa siqathanisa impumela ka-2022 leka-2021. Lithini ngakho lina njengababalisi, kakhulu nxa sikhangela abantwana abasezikolo ezisemaphandleni?
Empeleni akulanto enhle nxa ama-results engaphansi kwekota yabantwana ababhalileyo kumbe emakhulu kancane kule kota. Kodwa-ke looking at i-situation esilayo elizweni lethu nxa sikhangela imfundo, khangela bona abasebenzayo, bona ababafundisayo, bese sikhangela labantwana abafundayo, ungabuyela emuva ukhangele abantwana bona ababhalelo nyaka bale minyaka emibili kusiya kwemithathu bengafundi kahle. Sasikhulumile-ke thina futhi ukuthi ama-exams asebuye masinyane, kungani abantwana benganikezwanga ithuba lokuthi ba-recover isikhathi esalahleka ngesikhathi se-COVID. Okunye sifuna ukuthi sikukhangele ebantwaneni bethu abe-Cambridge, sizathola ukuthi yizikolo ezilezinto zonke, yizikolo ezilababalisi abasuthayo, yizikolo ezifinyeleleka lula ebantwaneni. Nxa sesiqathanisa labe-ZINSEC, i-ZINSEC ibhalwa iZimbabwe yonke, izikolo eziningi zisemakhaya, ezabantwana abahamba imango emide, ezabantwana okwathi ngesikhathi se-COVID baswela ukufunda ebulenjini phecelezi online learning, online teaching, ngezabantwana kade bengafika ezikolo bathole kungela ngwalo ezeneleyo, ngezabantwana abalababalisi abakhononayo ngeholo labo. Kumanje ababalisi abaningi bayachiya izikolo zikahulumeni besiya kuma-private schools, wona lawa abhalwa i-Cambridge, abanye bechiya sibili besiya ngaphandle kwamazwe besiya yenza imisebenzi ehlukeneyo, abale nhlanhla besiya kuba ngababalisi. Khonokuyana kulo mbandela omkhulu kumpumela yama-results, kungoba umntwana nxa ebuye esikolo sikhangelele ukuthi athole imfundo elohlonzi. Kodwa-ke kathesi eZimbabwe ezikolo zonke ikakhulu ezemaphandleni imfundo elohlonzi kayihle ngezizathu esengizibalile phezulu. Ngokunjalo impumela ye-O-levels leyi ayikho nhle, ayikho nhle ukuthi singaziqheni ukuthi ingcono kuleka-2021. Akulabungcono umuntu nxa eme phambi kwakho ngozwane, lime ndawonye, lime endaweni efananayo. Nxa lime emlilweni, wena ekhozeni phakathi, omunye ukhiphe uzwane kuphela ngaphandle komlilo, lonke liyatsha.